Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuMbimbitho 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
The Ministry of Primary and Secondary Education has already opened schools. We have put in place the World Health Organization guidelines and protocols from the Ministry of Health and Child Care.
Ukhulumende uthi wenze amalungiselelo eneleyo ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo lapho zivulwa. Abafundi bezikolo zemaphandleni babonakale bengalandeli iziqondiso zokuzivikela ku-coronavirus lapho izikolo zivulwa lamhlanje. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bethule umbiko lamhla oveza ingxaki ezikuhlelo lukahulumende olokwabela abantu ukudla elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bese kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu, 36,359, abakumsebenzi oqakathekileyo ama-frontline workers, iningi labo kungabezempilakahle. Ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuthi inani lasabe tholakale bele-COVID-19 sebezinkulungwane eziphezu kwamachumi amathathu, 36,484, okugoqela abagulela umkhuhlane basila abazenkulungwane eziphezu kwamachumi amathathu, 34,043. Asebebulewe yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo sebesedlula inkulungwane lengxenye, 1,503. Uhulumende uthi wenze amalungiselelo eneleyo wokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo lapho zivulwa. Namhla kube lihlandla lakuqala lokuvulwa kwazo. Kuqala ngababhala imihloliso lonyaka ukuthi abanye bavule ngomvulo kuviki ezayo mhla ka-22 kuMbimbitho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Kane Matema utshele iphephandaba le-The Herald ukuba izikolo ezingaso zilandele iziqondiso zokuvikela abantwana lababalisi u-COVID-19 zizavalwa. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro yena uthe izikolo zonke elizweni sezilungele ukuvulwa.
The Ministry of Primary and Secondary Education has already opened schools as directed.
Ugatsha lwezemfundo soluvulile izikolo njengalokho kwatshiwo ngumongameli uMnangagwa. Sesifake iziqondiso zonke ezivunyelwa ngabe-World Health Organization ukuze ababalisi labantwana befundise bekhululekile.
Uqhubeke echasisa ukuba abazali kumele bathembe iziqondiso ezibekwe nguhulumende ekuveleni
i-COVID-19.
Abazali labantwana akumelanga bethuke, kumele bathumele abantwana esikolo ukuze ukufunda kuqhubekele phambili.
Kodwa abenhlanganiso emele ababalisi e-Progressive Teachers Association of Zimbabwe bathi lumbiko awulaqiniso. Lokhu kufakazwa ngumkhokheli walenhlanganiso uMnumzana Dakawafira Jowu.
Schools have failed to open smoothly in Zimbabwe.
Izikolo zehlulekile ukuvula ngoba abantwana abaloba imihloliso yibo abahambe ezikolo. Satshela uhulumende uba asilamali ngoba usinikeza iholo elincane kakhulu.
We warned the government. Teachers have failed to turn up.
Omunye umbalisi unkosikazi Melissa Chingwana Ngwana uvumelana lo Jowu.
Njengababalisi namhla sikhangelelwe ukuthi sibuyele emsebenzini kodwa iningi lethu sisemakhaya asibuyelanga. Kungayisikho kuthanda kwethu kodwa ke ukuthi imali esihola incane. Izonke izinto esizifunayo nje singakabuyela emsebenzini asinelisanga ukuzibhadalela ama-school fees abantwana ayedlula imali esizirholayo.
Kunjalo nje eleZimbabwe liyaqhubeka ukuhlaba abantu ijekiseni le-COVID-19. Sekulabantu abazinkulungwane ezidlula ezingamachumi amathathu, 36,359 asebehlatshwe leli jekiseni kuhlandla lakuqala lokuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ele-Sinopharm elavela kwele-China. Uhulumende wazise ukuba amanye amajekiseni afika 200,000 asendleleni evela kwele-China njalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje, abafundi bezikolo zemaphandleni babonakale bengalandeli iziqondiso zokuzivikela ku-coronavirus lapho izikolo zivulwa namhlanje. Iningi labo belingagqokanga ama-mask njalo lisondelelene, lingalandeli i-social distancing. Abafundi bebephatheke ekuthanyeleni izindlu zokufundela, kuthi ababalisi bebebalutshwana ezikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abafundi bebehamba bengamaxuku besiya esikolo lamhlanje ekuseni bengagqokanga ama-mask, kuthi lapho befika esikolo abangane bebezidlalela besondelelana. Lapho bebuzwa ukuthi kungani bengela ama-mask, iningi belikhona liwakhiphe ezikhwameni. Abafundi kanye labazali baveze ukujabulela ukuvulwa kwezikolo lokhu, okufakazwe ngesinye salezi sifundi, uSimiso Ndlovu wesikolweni se-Bethel Secondary.
Ngizizwa ngithaba ngoba lesikhathi eside singafuni, yalo futhi last year asifundanga, lo nyaka siyabhala. Akulanto esizayibhala nxa singavulanga isikolo. Ngobuningi angiboni ukuthi bazaphenduka esikolo ngoba abaningi bazithwele.
Unkosikazi Rhotso Ndlovu ongumzali njalo ehlala ekhona la eNtebe uveze umbono wakhe ngokuvulwa kwesikolo.
Uqondile ngoba abantwana beshona bezihlalela emakhaya sebengasafundi. Senzo wabo ngakhanyutsha.
Lanxa zivuliwe, abafundi bathone belungilungisa izindlu zabo zokufundela nokucenta egumeni lesikolo kungela kufunda okwenziwayo. Esikolo seNtebe Primary abafundi sibathole esikotho besikamanzi okugeza izandla. Ababalisi bona abakhalaza ngeholo labo abathi lincane kakhulu lingenela indleko kuye emsebenzini. Bebebalutshwane esikolo. Umnumzana Sebato ngumbalisi wesikolo seNtebe uvuke ngolaka lapho esibona sifika kulesi sikolo.
Fanini emsebenzini yethu ivuke kuya lizenza lokhu. Mangali kulenzela ibhale eliqinisana. Kadezi lamabizo elizaphumela ekhiphile khona. Epho kukhiphela inye ibizo lomunye umuntu vele ongahlalela khona apha into engayikhulumi.
Obona ngokukhithwa kwembiko kugatsho lezemfundo, umnumzana Tawongana Ndoro utshele iStudio 7 ukuba kayisibo bonke ababalisi ababele emsebenzini lamhlanje esithi iningi lizabuyela ngeviki ezayo lapho bonke abafundi sebevulile. Iningi labafundi liqede umnyaka ophelileyo lizihlalele emakhaya kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ngombimbitho. Lalapho sezivulwa izikolo akuzange kwafundwa okuya ngaphi ngoba ababalisi bekhalaleyo umsebenzi bekhonona ngeholo abathi liphansi kakhulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Silokhu sikudaba lunye. Abazali labalwela amalungelo oluntu koBulawayo baveza ukukhathazeka okukhulu ngenyathelo likahulumende lokuvula izikolo besithi lokhu kulakho ukudala ukuqhamuka njalo ngolaka kwe-COVID-19 ngoba ababalisi labafundi lokhu bengakahlatshwa ijekiseni yekuvikela i-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abazali bathi ngabe uhulumende uqale wamelela ukuhlatshwa kwababalisi lezifundi ijekiseni lokubavikela ukubanjwa i-COVID-19 andubana izikolo zivulwe. Unkosikazi Nomqhele Luphephe ongumzali ngomunye wabalombonolo.
Thina kasikubona ukuthi izikolo ziyavulwa, imali kasilayo, i-COVID njengoba sokuqalisa i-COVID-3 lithini lina ngakho? Kulobunzima phakathi kwalindaba ka-COVID le. Asizwisisanenini njalo silungise linto le, siqondise laba bantu ngoba bonaka bakubona ukuthi yena thina siphakathi kobunzima.
Unkosikazi Madade Ndlovu ohlala ku-Ward 9 koBulawayo uthi besabela abantwana lababalisi ukuba basengozini.
Bona ngathi nje uhulumende lapha uyabe yenze iphutha kakhulu ngenxa yokuthi kathi silolwazi olungakanani ngesefithi yabantu bethu. Can you imagine ukuthi show i-1 nxa ikhangelana labantwana abangu maybe 20, 25, 30? Ngingasabali khona lokho. Izikolo zona zirigeziswa okungakanani, zabaklini okungakanani, amatisha wona ngokwawo lawo futhi ngiyawesabela ngoba umkhuhlane lowu uya emntwini. Utishala ngomuntu, umntwana ngumuntu lami nginje umntwana ngakwanisa ukusuka lo mkhuhlane endlini esiyawuthelela uteacher lo teacher laye enjani emekhona phana kakho safe
olwena amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi lo mkhuhlane lokhu ukhwaza ngolaka
yaba ezikolo lelo buzizima sithe siyabona ama statistics seza kuthiwa abantwana kathesi urelaxwe ama nursing ama restrictions e COVID abantwana bafile kakhulu kufa abantwana abanye njalo bayagula njalo kathesi abantwana labo bazahamba njani ama teacher asehlatshiwe yini izikolo sezigesiwe yini sezifanele yini ukuthi zingathatha abantwana labo yini ngoba sesabeka umkhuhlane kakhulu
namhlanje izikolo kobulawayo zivuliwe zivulelwa abafundi abazabhala imihloliso ekupheleni komnyaka o grade 7 form 4 lo form 6 abafundi abangabhali imihloliso ekupheleni komnyaka bakhangelelwe ukuvula ngomvulo weviki ezayo loba nje abazali besesabela ukuba abafundi balakho ukuhlaselwa umkhuhlane wesithathu owe COVID-19 okhanya ulolaka ukudlula emibili edluleyo Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi izikolo zonke elizweni sezilunyele ukuthi zivulwe ngoba uhulumende usethethe wonke amanyathela okuvikela ababalisi labafundi ngeviki edluleyo bese kulabantu abangamachumi ayisithupha ekhulwini 60% abakade sebehlatshiwe ijekiseni ye-Sinopharm vaccine evikela ukubamba i-COVID-19 kobulawayo Iningi labahlatshiweyo ngabasemsebenzini yenhlangothi eziqakathekileyo ikakhulu owezempilakahle kodwa abafundi lababalisi abakayihlatshwa okuyikho okusolwa ngabaningi ukuthi ngabe uhulumende uqale wabona ukuba sebehlatshiwe andubana avule izikolo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezibalisa eZimbabwe Peace Project leZimbabwe Human Rights NGO Forum namhla zethule umbiko oveza ingxaki ezekuhlelo lukahulumende lokwabela abantu ukudla elizweni. Inhlanganiso lezi zithi ziqhube uphenyo kumahlandla ambalwa ngaloludaba agoqela isimo sokudla elizweni kanye lokuthi ezombusazwe zithinta njani ukwabiwa kokudla ukuze sizwe okumunyethwe lolu gwalo kanye lokufanele kwenziwe ukulungisa lolu daba sixoxa lo nkosazana Justina Mukoko isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Peace Project
udaba lokuhla ludaba oluphathwa ngezombusazwe kakhulu ugwalo lolu silu Paulu lenamhla sikhangela ilanga labomama okuthi ukuthi sikhangele njalo ukuthi omama baphethwe njani izindaba zokuswela ukudla sabona ukuthi omama singeke sathi omama sibafananise bonke kulabo mama abangabaselwakazi kulabo mama abahleli nabantu ababo abangendanga kulabo mama abakhubazekileyo kulabo mama asebekhulile so omama bayachiyana kodwa sibona ukuthi kulendoba ezinengi kakhulu abahlangana lazo ukuthi benelisa ukuthola ukudla ikakhulu ukudla okuphiwa okusegcekeni kuhlose ukunceda abaswelayo sibona ukuthi kulabo mama abakhuluma ukuthi ngiswele ukudla ngoba kuthiwa ngilebandla engilisekelayo kubuye njalo abanomama bathi bona kuthiwa nguntanga ngingenelisa ukusebenzela kodwa nilabantwana abane kumbe abanye abantwana engibagcinayo angenelisi ukuthi ngitholise abantwana laba ukudla okukwanelayo sabona njalo ukuthi kulabanye abakhuluma ukuthi mina ngile ngilomkhuhlane onje kuloba bokhulumile ukuthi ngile-HIV AIDS wathi yena kodwa uyanitshwa ukudla ngoba bathi bona ungundanga kodwa yena esazi ukuthi ungumuntu ogulayo kakwanisa ukuthi ahambe ayosebenzela ukuhle abanye njalo bakhuluma ukuthi kuyakuqoqo ukuthi uzibani bazathola ukudla babhalwe phansi kodwa kuchinini abanye abantu bagcine sebekhithwa
manje libona ingani lokhu kungalungiswa njani kuyini elikutshela uhulumende
esithi thina kufanele kwenzakale yikuthi kufanele kube ngingathi ngomkhankaso ozakwenza ukuthi inkokheli ezisendaweni ezishiyeneyo ikakhulu emakhaya zibe kwazi ukuthi nxa kuphiwa ukudla yiwaphi amanyathelo afanele alandelwe ukwenzela ukuthi kungaze kwaba lobandlululo nxa kuphiwa abantu ukudla
Lowo ngunkosazana Justina Mukoko, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, sixoxela eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi esithi ukudla kwabiwa ngemfanelo njalo okufanele bekuthole bakuzuza. Life Talk namhlanje sikhangela ukuqhubekela phambili kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela ku-COVID-19 elizweni lasemhlabeni jikelele. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Bala obana ngezomvikela kwele Melika uSecretary of Defense Lloyd Austin ufike enkambeni yebutho lemoyeni eYokota Airbase kwele Japan uhambo lwakhe lokuqala olwenziwa lilunga ledale labaphathi ntambo bakahulumende omutsha kamongameli Joe Biden ele cabinet ngaphandle kwelizwe uAustin ukhangelelwe ukulandelwa nguNobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken Uhambo olujonge ukuqinisa ubudlelwane belemelika lamazwe asemhlobulweni wezwekazi le-Asia lele-Europe. Umphathi ntambo wobudlelwane be-Iran lamanye amazwe omhlaba uMohammad Javad Zarif uthi elemelika seliphelelwa yisikhathi sokuvuselela isivumelwano samazwe omabili sokulawula ukulungiswa kwezikali ze-nuclear ngoba ngumabasa ilizwe lakhe liyabe liqhuba ukhetho. Iziphathamandla zikahulumende kamongameli Joe Biden ziveza ukubana zizimisele ukuvuselela lesi sivumelwane kodwa ele-Iran kuzamelela lo liveze ukuzimisela kwalo ngokubuyela ekulandeleni iziqondiso zalesi sivumelwane. Umongameli Joe Biden welemelika walile ukumanyana lamanye amalunga ebandla lakhe elama-Democrats ekukhuthazeni ukubana usibalukhulu wesabelo se-New York uGovernor Andrew Cuomo uba achiye umsebenzi. Inani labasola uCuomo ngodaba alwethesayo lokuhlukumeza abesifazane kwezocansi lokhu liqonga. Kodwa yena uCuomo uthi akasoze achiye umsebenzi ngalolu daba ngemva kokuxolisa. Kuthi ke ngemva kokutholakala kwezisebenzi ezimbili zesigodlo someli welemelika kwele Hong Kong zile coronavirus, lesi sigodlo sihlivaliwe ngomvulo ukuze kufafazwe imithi yokubulala igciwane ngasikhathi sinye kulandelwa bonke abethekelele lesi sigodlo ensukwini ezisanda kwedlula.
Odokotela abazingcwethi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo bakhuthaza abantu ukuba babe lomkhuba wokuhlolwa amehlo laphala laphaya ukuze bazivikele kusifo samehlo eseglaucoma esibangela ukukhubazeka emehlweni umuntu ecine engasaboni. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Enye yalezingcwethi uDokotela Emmanuel Joe ongu-ophthalmologist uthi iglaucoma yisifo esihlasela umthambo ohlanganisa ilihlo lobuchopho sibulala kancane kancane limithambo umuntu agcine engasaboni okubangelwa ke yikwanda kwamanzi phakathi kwelihlo.
Okungayenza umuntu abe leglaucoma yilokho. Okokuqala ipressure yelihlo mhlawumbe iyabe iphezulu. Okwesibili imvelo. Eminye imithi esetshenziswa ukuyelapha eminye imikhuhlane engayenza umuntu acine seleglokoma. Okwesine umkhuhlane wetshukela uyenza igazi phakathi kwelihlo lingahambi kakuhle. Lokhu kungayenza umuntu acine seleglokoma.
Udokotela Rapelang Malimane ongudokotela wamehlo esebenzela esibhedlela esikhulu se-United Bulawayo Hospitals elilunga lenhlanganiso yabodokotela bemehlo ethiwa kuyona i-Ophthalmology Society of Zimbabwe uthi abantu abaningi eZimbabwe kabahlolwa amehlo beziphilela bengazi ngesimo sabo begcine sebekhubazekile emehlweni.
Okwakhathesi asilawo amaphepha aveza ukuthi iningi labantu abala glaucoma elinganani. Kodwa sicabangela ukuthi i 4% yabantu abaleminyaka engaphezulu kwamathumi amane balawo.
Udokotela Tawanda Mote ongu-ophthalmologist esebenzele eHarare uthi ukusabalalisa lolo lwazi.
The ratio of the eye specialists or eye people compared to the
baby. Iratio yabodokotela kuhambelana loduwo olukhona ilokhu silela.
Udokotela Malimane uvumelana naye ethi lokhu kuthiya abantu sebezamele bedinge usizo kubodokotela abasebenza bezimele khona ukubiza imali eningi evele ingatholwa ngabaningi elizweni. Uqhubeka ethi uyajabula ukuba imisebenzi abayenzayo njengenhlanganiso ikhanya ithela izithelo ezinhle.
Inani elabodokotela abamehlo labomongikazi abafundele ukulapha izifo ezamehlo selikhuphukile. Izibhedlela eziningi ezweni sezilabantu abenelisa ukuhlola belaphe ezinye izifo ezamehlo. Okutsho ukuthi ezinye izifo lezi sezingelatshwa eziqintini ezitshiyeneyo. Akusadingakali ukuthi wonke umuntu olesifo esamehlo ethithe eqonde edolobheni.
Noma kunjalo uthi lokhu eliphansi inani labo njalo lisandele emadolobheni. Ethi njengenhlanganiso bebelenhlelo ezama-eye camps zokuvakatshela uzulu emaphandleni behlola beselapha lokuhlinza abantu abalenhlupho zamehlo osokugcine kuphazamiswa yikuqhamuka kobhubhane lwe-coronavirus nyakenye. Ujo uthi kabaqakathekise ukuhlolwa abantu.
Wonke umuntu oleminyaka edlula amachumi amane 40 years angafika esibhedlela kufanele achele ukuhlolwa iglaucoma. Okwesibili, wonke abahamba yokuyoshintsha amaglasi abo celanini ukuhlolwa umkhuhlane weglaucoma. Okwesithathu, wonke abalemkhuhlane wetshukela hlolanini iglaucoma cishe kabili lomnyaka.
Inhlanganiso ekhona ngezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization WHO ibika ukuba iglaucoma yiso isifo sesibili esibangela ukungaboni ukwedlula eziningi emhlabeni jikelele. Incitshiso ezempilakahle yamehlo zithi emhlabeni jikelele abantu abedlula ku 1.2 billion baphila lokukhubazeka emehlweni ebekulakho ukuvikeleka kwelatshwa kumbe njalo ukulungisiswa ngokuhlinzwa. Odokotela bamehlo benza linkuthazo lapho akunanzwa ilanga lokuqedwa kuhlupho lwezifo zamehlo emhlabeni jikelele ezilakho ukulungisiswa lokwelapheka ke ngendlela ezijiyeneyo ele World Glaucoma Day elinanzwa mhlaka 12 Mbimbitho. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Umdeni wobulawayo ogule umkhuhlane we-COVID-19 waphepha kuwo othi kumele abantu beqaphele ukuthapha igcikwane le-coronavirus ngoba lilakho ukubulala umdeni wonke nxa uzulu engazivikeli elandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization. Umnumzana Sifiso Masiye uthi wahlupheka kakhulu kusukela ngumpalakazi kuseyafika unhlolanja bezama ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 owaqala ngaye watholwa ngumkakhe lomntwana. Ake sizwe exoxa ngalokho lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sela udokotela sitshele ukuthi sesigula sahle saba ngabantu asebevalelwe endlini. So udokotela wasipha amaphilizi, wasihlaba antibiotic, wasinika amaphilizi ozinc. Lo lalo wayethwele isaka lakhe lamaphilizi esasiwancedisane ukuthi sikhumbuzane ukuthi siwanathe singeqi. Leke sintu sasitshelwa ngabantu nje ukuthi hayi thina sike sakugula ngapha sisebenzise ukumhlonyana, sisebenzise ukwenzani, ke sasiqina ngokufutha. Sasifutha kathathu kumbe kane ngelanga sisebenzisa yona imihlonyane le, sisebenzisa i-eucalyptus, i-ovix, sisebenzisa imithi ehlukehlukeneyo nje sasiyilayelwa ngabantu. Xa usugula njalo akulo okuvalelayo, konke okulayelwa ngumuntu obonakala kungakunceda uyawusebenzisa.
Lenelisa njani ukuphuma egcekeni likhuluma ngalokhu njengoba siyabona ukuthi abantu abaningi bangazani bayawesaba umkhuhlane lo?
Liqiniso lelo. I-COVID umkhuhlane osanda kufika ongazakaliyo, umkhuhlane obulalayo. Ngalokho wenza ukuthi abantu bawesabe kakhulu. Abantu bamnina umuntu osethuye lo le-COVID. Ngalokho njalo kwenza ukuthi abantu bakuphathe ngendlela ababephatha ngayo HIV and AIDS. Ukuthi kungani kule stigma, kungani bayagcugculiza ngakho, kungani balenhloni. Abaningi kabathandi ukuthi umphakathi ubekwazi ukuthi umuntu usegula umkhuhlane onjalo. Le thina sakudicida nonkosikazi lo mntanami ukuthi sikuphathe ngalobu uhlobo. Sakunakana sabone ngani ukufihla akuncedi lutho. Ukufihla kungenza ukuthi sibulalise abanye abantu abaningi kumbe kugula abanye abantu ngenxa yethu abaningi. Sabone ngani akulanto esiyenzileyo esiyonileyo elethe umkhuhlane kithi. Umkhuhlane lofuba nje, umkhuhlane ofana le any other mkhuhlane. Kulula nxa abantu beyobambisana ngoba umkhuhlane othelelwana kalula. Nxa ukhuluma lami nje useduze so usudobhile. Akula nto enganceda umuntu kumbe enganceda i-community kumbe enganceda imuli ngokufihla into enjenge-COVID. So kithi sathi thina ukugula kwethu, ukudubeka kwethu kungathini nxa kunganceda omunye azi la ukuthi hayi into le asonto yokusoma, into ekhona emphakathini and iyagulwa and iyabulala. Kulabantu abaningi abatheduze lathi abasemulini ebanganini abafayo ngesikhathi isigula. So kwakusethusa kakhulu ungakwazi ukuthi engxenye I'm next. Ngalolo hlobo sazama ukuthi sitshele umhlaba wonke ukuthi bakithi siphakathi kobunzima. Nxa kuthe bafika ubunzima obunje lani lingancedisana lemuli zenu ngokuziphatha ngalolu hlobo ngokudinga lolu ncedo.
Lo ngumnumzana Zifiso Masiye osanda ukuphepha kumkhuhlane we-COVID-19. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Ngakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukhulumende uthi wenze amalungiselelo eneleyo okuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo lapho zivulwa namhla. Kodwa abafundi bezikolo zemaphandleni babonakale bengalandeli iziqondiso zokuvikela leli gcikwane. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bethule umbiko namhla oveza ingxaki ezokuhlelo lukahulumende olokwabela abantu ukudla elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
See you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.